Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele ngesiqubu lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe usethethe amanyathelo alukhuni okulungisisa lumnotho. Intengo ezitolo lokhu ikhuphuka mihla ngemihla ngapha lesisindo sedola leZimbabwe lokhu sisehla nsuku zonke nxa siqathaniswa ledola leMelika. Ngeviki edluleyo ugatsha lwezesecurity ebhanga leReserve Bank lwanquma ukuba amankampani athi e-Access Finance, Crocomotors, Spartan Security leSakunda Holdings avalelwe ama-akhawunti ebhanga. Leli nyathelo elinqenywe ngumongameli Mnangagwa labangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe sithuthuke kancane. Kodwa lokhu akuthathanga sikhathi eside ngoba isisindo lesi sahle saqala njalo ukwehla lentengo yempahla ezitolo layo yathi ukuqansa. Isakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima njalo engukhansila walumango uthi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe ikakhulu edede.
Esitolo lakho kuyasiwa Gandhi ngenxa yokuthi khathesi ngakutshela ukuthi ilacto encane uyayithenga ne-10 RTGS and akungitshele that is the cheapest relish umuntu odeserve ngakwanisa ukuthi eyithenge. Ugogo uyayithatha ngaphi i-10 RTGS? So what it means is lakho kuyayingezelela ukudubeka kwabantu kakhulu. Khathesi basifonele i-social welfare ukuthi umumbu uzawuya ukuthi ugogo osemakhaya akwanise ukuthi ethathe ethole isakaledana kumele ukuthi ebhadale i-$10. $10 yangibona le vele akuna lapho engayithola khona. But into engayikhuluma ngeyokuthi uhulumende kade kumele ukuthi enanzelele ukuthi i-Hwange district ichiyene lezinye indawo in the sense yokuthi it's a drought area.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sidan Chirodza oyisikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uthi umumo okhona usukhombe sobala ukuba umkhokheli owayevele esehluleka ukuthuthukisa umnotho elizwe ngumnangagwa langesikhathi sikamgabe.
Ye phela since ngakhumbula ngo-2008 saba le-hyperinflation khonokho ukuthi imali iyabisiwa idola liqina sonke isikhathi lemelika liqina sonke isikhathi. Kwenzakala lesani isikhathi kodwa sathi thina asithuthi ngomgabe okwenzayo lokho. Kathesi umgabe kasekho into le iyaqhubeka khona kungumnangagwa yena owayiletha ephalamenti isamisa ubabuthamisa lomama uMzuri bazama ukuthi bekufisa umama uMzuri hambe ikhothi ukabuthamisa ukuphikisa ephalamenti uMnangagwa emhoza abanye abantu bezame ukuthi bemhoza kodwa khangela ukuthi sokunjani qi sokutshengisa phela ukuthi vele abantu ababeyibo ababethethe intambo ngo-2008 yibona laba asebeyibo asebesibambe embusweni. So yonke into nale eyenzakala vele ngathi ngesikhiwa can be traced to the doorstep of Emmerson Mnangagwa.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu okuthiwa yimizamo yokulungisisa umnotho elizwe ngumnangagwa ikuvala uzulu amehlo nje kuphela.
Nxa sikhuluma labantu abazana nje emgwaqweni nje labanye abaziyo nje umumo wezi kukhanya ukuthi uhulumende lo uvele uthanda ukuvala amehlo. Into le yobudlwangudlwangu ye-corruption iyakhuluma kudala. Yena uMnangagwa ungangena ekhuluma ngakho abantu bakhalakhala bakhonona bathi kula bantu abagombelezela uMnangagwa abavele bengamatsotsi bekule corruption kodwa kukhanya ngenzi lutho. So abantu bona bathi bona hayi lokhu vele kuvalwa amehlo awusezuke kwazi phela ukuthi i-akhawunti yomuntu ivaliwe nxa ungamazi. Bayakhuluma nje besithi hayi ukuvala thina amehlo.
Iningi selithandabuza ukubana kusiyafika ikhisimusi yalo umnyaka umumo uzabe unjani?